thina senhlanganiso eyaqalwa yiwo amachwa sincedisana laphana nalaphana ulimi lolu lunzima kakhulu ukulubhala kodwa ke isifiso sethu vele yiso sona leso sokuthi ngani nga kungavuselelwa ulimi kuvuselelwa amasiko uyakhumbula ukuthi vele kudala ngale kuka 2010 bekungakhulunywa kakhulu ngamachwa vele lo limi belungazakali kodwa sithe sesiqalile yona lenhlanganiso kwase kuqala ke ukuvela ukuthi eZimbabwe silabantu okuthiwa ngamachwa esikhathini nje sinengwaku uhlala kukhulunywa nje ukuthi hayi kulamasili abantu abathanda inyama ukudlula bonke abantu abantu abahlala egangeni mabe bona imoto ababaleka kodwa sizamile ukuthi konke khona lokhu sikuchithe sakuchasisa nje ukuthi hayi amachwa bangabantu nje bayafana labo bonke abantu eZimbabwe ende khonoko kukhulunywa ukuthi hayi ngabantu abathanda ukuhlala egangeni akusiqiniso kathesi ke kusukela khona phana ngo 2010 kuze kuyefika namhlanje sesilabantwana mpela abanengi asebehambile ezikolo abanengi sebebhalela uform 4 ngikhuluma kanje silaba ngo 3 abase university akade befisa kakhulu ukuthi ngani bangalufunda lona lolulimi ngoba ke uhlupho lukhona ukuthi kakho umuntu ongalufundisa kanti futhi silabanye abantwana sincedisana lohulumende abase national park asebengama game ranger silabanye futhi abantwana abathathwe yi prison services ngiyacabanga ukuthi nje njengoba ujune siyaphela labo kuyabe sekule pass out impela I'm sure inumber wakhona iyafika bo 20 yabantwana besikhweni abazabe sebengamagajele so ke lohulumende hayi thina siyasebenza kukhona lapho lalapho nje ukusilela khona okokuthi manga kungalungisiswa hayi cabanga ukuthi konke kungahamba kahle
uhulumende uyayiphathisa yini inhlanganiso yakho ukuthi ifeze injongo yayo njalo yiziphi inhlelo eselizisungulile ukuthi lithuthukise impilo yabantu la
masikhuluma ngokuthi uhulumende uyaphathisa yini hayi kuzima ukuthi ngitsho kuzima ukuthi ngitsho kodwa ke engingakutsho nje okuncane ukuthi ekukhulumisaneni kwethu lohulumende kuye kwaba lohlelo la uhulumende ayathuma khona ama ministers njengokuthi ubaba umhlonishwa uJulai Moyo bake bafika lapha lomhlonishwa uKen Mathema esase ngumminister weEducation bafika bazozwa izikhalo lenhlupho esihlangabezana nazo bazinikelela mpela ukuthi hayi bazasisiza ekutheni sivuselele ulimi lonalolu basincedisa futhi kakhulu ekutheni kuvuselelwe amasiko ngokuthi kube khona induna kube khona induna induna seyakhethwa isikhona kuthi khona lokhu kwasijabulisa kakhulu kwase kusitho vele ukuthi kathesi kuzabalula ukuthi kuvuselele ulimi lonalolu kodwa ke okunye nje okusilelayo ukuthi kube lezinto mhlawumbe ezingasetshenziswa ekutheni kuvuselele ulimi lonalolu phecelezi lokho esingathi ngama resources asilakho thina vele kuyasilela kakhulu okunye mhlawumbe engingakutsho ukuthi uhulumende through iMinister of Education ube seke wasithinta wathi yena uzathumela ithimba labantu esizahamba labo sike siyehlala mhlawumbe iviki noma amaviki amabili sibhizi sicubungulula ulimi lonalolu ukwenzela ukuthi siqale ukubhala izingwalo ezingaqala ukufundiswa kuma ECD la kubo ma primary school ukuze kuyefika mhlawumbe esecondary so sisalindile ke ukuthi sibone ukuthi khona lokho kuzaphelela ngapi.